masingabi lendaba lokwenzakala ku-CCC kasizimbenini sibili izigaba zakithi zonke imathebengeni le-Midlands bengaphindi bephenduka abantu laba ezigabeni zethu. Kumele sivitshe izaphu iphume kuzanu ngokupheleleyo njalo abantu bephenduka ekhaya. Baningi abantu bakithi abahugwe yindlala besiyaphephela emabandleni awempumalanga abesilethela abantu lapha abantu ade bengasenzeli lutho. Thina sikhangeleni ngekhaya senzokwethu sizabambana laba abemzini abezayo kodwa la bevela kibo lathi silungise kithi sizahlangana esisothini.
Ukhuluma ngebandla lezapho kuphela, amanye ke afana le-Freedom Alliance le-MRP agcwele emathebeleleni.
I-Freedom Alliance ukuze ibe khona bekubone kufanele ukuthi kube ne-party ezancintisa izaphu esigabeni lapha izaphu vele okwazakala ukuthi iqine khona. Kutheni kungani bengizanga ukuzahlangana labanye abantu baphenduke ekhaya bazosebenza ngaphansi kwezaphu? Ungayithola impendulo kulowo mbuzo then singaqhubekela phambili. Okwesibili, i-MRP injongo yayo ayifani ngenjongo yezapho. I-MRP bafuna kuqunywe ilizwe, bathi bona we must be a republic, but ukhumbule ukuthi vele thina njengesizwe samaNdebele asikaze sibe nge-republic, thina singabantu bobukhosi. So isizathu why ngisithi mina zonke kazikhangele kuzapho yilesi, silabantu esithandekile abaphansi la ababulewe yizano ibabulalela ukuba yizapho, ibabulalela ukuthi ngabantu bemathebeleleni. Abantu labo bafela inze. Izaphu ilembali, izaphu ligugu lethu. Umuntu wonke owakithi kaphenduke, kabeze ekhaya o-Welshman, kabeze ekhaya o-Chabango, owa-Bednik, abaphenduke ekhaya ngoba bonke ngabantwana bezaphu. Sizoqinisa izaphu. I-MRP ungakhohlwa ukuthi ihlubuke kuzaphu ngenxa yokuphathwa kubi kwe-youth kuzaphu ngabanye abantu abayibona abasidalela ama-problems kuzaphu and abasidalela ama-problems even nangesikhathi sempi abanye bakhona. Kodwa-ke izaphu kumele ukuthi iguquke ngoba izaphu yabobaba uJoshua Nkomo leziloyiso zayo ukuthi iZimbabwe ibe yi-one nation lokhela usoze kwafa kwafezeka njalo isikhathi salokho sokwedlula. Izaphu kumele ukuthi yamukele a federal concept of governance. I-ideology yezaphu mase-federalism. Ku-recognize ukuthi ngamazwe amabili, sibe lama-states amabili, semi-autonomous states. Imathebe ngapha bezibonele, impumalanga ngale izibonele. Ebafana bona baba-MRP baphenduka ekhaya ngoba yikho okufunwa ngabantu. So izizwe zona ezombili kukhona lapha okulokhophe khona okungeke kuqedwe ngomunye umuntu njalo kusoze kuphele. But ngesiqiniseko sokuthi nxa singalifederate ilizwe leliyana into two states, ukhophi lolukhona luyaphela.